wethulele izithembiso ngomsekeli kanobhala jikelele umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe okuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu, njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umqathulo ngemanifesto le ebilo salamhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Kusofikile sathi best 15 economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlono ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo-ke sithe lokho kungenzakala njani? Sekwenzakala-ke ngokuvuselela-ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezenjiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafektari kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho, ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe, labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kukakhulu sivele sithi inotho le ngxayisivuka besokusenziwayo, besesikhangela-ke impilo kahle ikazulu esithi i-social services. Saqakathekisa kakhulu kwezempilakahle, ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula, kanti-ke abathole ukunceda, ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele lani besula nje ukuthola nje esingathi thina i-screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube le klinika ngibika ngewadi, ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqakathekisa ezemfundo. Abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya ezikolo bakhona ama-primary, kanti-ke zilokhu esiyela lesikolo. Kungenziwa cebo bani-ke ukuthi kwehliswe lokhu, ngoba zimali zezimuli zemali yelizwe.
Abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba iningi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba.
Ekuthakazeleleyo lapha kumanifesto le ngibone ukuthi amayouth ontanga bazathola ama-grant. Ngoku into eqakathekileyo ukuthi bethole imali yokuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. Okwesibili okuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla, ama-projects. So kuqakathekile njengoba sibona ontanga abalamisebenzi abalani, imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga. Njalo kuyandithabisa kakhulu.
Ukhansila Sheila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabokhansila.
Ngiyibukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe ngekonstitushini, sivela ku-any congress esayenzayo. Sesimele sibe nemanifesto, manifesto sesilayo, sesiyithakazelele, sesiyemukele. Leyo kansila ngiyayemukela because amahofisi amaningi abeseharareni. So i-devolution of power ngiyayemukela njengokansila, ngokuthi lapha imali ebezisenziwa lapha zisuka zeharare, zimele imali zisebenze lapha, amahofisi abe lapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna ipasipoti, so kumele ayibekela idlelo eharare. So sifuna i-devolution of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Njengabomama bakoBulawayo labomama bonke njabe Zimbabwe yonke, imanifesto yethu ebilonta namhlanje siyijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube ne-50-50. Ongakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungomama angeke wabusa. So lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyazivumela ukuthi enye isikhundla efuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
okunye okuthengiswe libandla le-MDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni, ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola, kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe le-MDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Growth Campaign as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla le-MDC yikuvotela inguquko lokuthola impilo engcono. I-manifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa yi-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo sami, sinanzelele ukuthi kulobunzima phambili, ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2018.
Uphawu lwebandla le-MDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulo mntwana phakathi kwempama kuthi imino yonke iqondile. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.